indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 7 kuNtulikazi 2022 ngontungami linkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kulisizi ngenxa yokubana ke ama members of parliament etancitshwe ibheli High Court okuyinto esingayikhangelela ngenxa yokuthi laba ngabantu abamsulwa abangelacala.
Umthethwandaba we-High Court wale ukukhulula amalunga edale lephalamende awebandla le-CCC, umnumzana Job Sikhala lo mnumzana Godfrey Sithole. Umongameli Mnangagwa uphehla inkulumo ngemva kokufungisa indodakazi yesiphathamandla seZANU-PF umnumzana Kembo Mohati ukuba lilunga lekhomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission.
Into enziwe nguBoris Becker into enhle etshengisa ukuthi idemokhrasi kwamanye amazwe iyasebenza. Lapha eZimbabwe ngenxa ukuthi abantu esikhuluma ngabo ngamahaga, abantu abalomoya omubi, abantu abayezihwaba, angiboni bekwenza lokho.
Inhloko kahulumende weleBhilithane umnumzana Boris Johnson usetshiya umsebenzi ngemva kokuphoqwa ngamalunga ebandla lakhe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ufungise osikomishi beZimbabwe Electoral Commission abantu abayisithupha abagoqela indodakazi yesiphathamandla seZANU-PF umnumzana Kembo Mohati. Lokhu kusolwe kakhulu ngabebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change besithi ukungena kuka Abigail Millicent Mohati Ambrose kulikhomishini kuveza sobala ukuthi iZEC ayizimelanga yodwa, ngakho bathi ngeke yafa yaqhuba ukhetho olukhululekileyo. Isikhulumeli se-CCC uNkosazana Fadzai Mahere uthi kulamanyathelo abazawathatha phezu kwalolu daba. Kodwa isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi akula lutho olubi ngokuthi abantwana bamalunga eZANU-PF baphiwe imisebenzi kuhulumende. Abanye osikomishi abafungiswe ndawonye lendodakazi kaMohati nguCatherine Mpofu, uJane Bethu Nzwenga, uKudzaishaba, Rosewit Murutare, loShepherd Manivi. IZEC ihlezi isetheswa umlando wokuncedisa iZANU-PF ukuqilibezela kukhetho, kodwa lekhomishini iyakulandula lokhu. Umahluli we-High Court uJustice Lucy Mangwari namuhla ulahle isicelo samalunga ePhalamende awebandla le-CCC abalisa umnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole esokuthi ababili laba bakhululwe ngemali yesibambiso i-bail. Ababili laba babotshwe besetheswa icala lokuphehla uDlakela eChitungwisa. UMangwari uthe bangakhululwa balakho ukudala amacala afanayo ikakhulu uSikhala. Kubika uMavis Gama.
Lokhu sekusitsho ukuba uSikhala loSithole bazoqhubeka bevalelwe eChikurubhi Maximum Security Prison. Ababili laba babotshwe mhla ka-16 Nhlangula besetheswa icala lokutshotshozela uDlakela. Bamelwa ngamagqwetha awenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights Zethelechara, umnumzana Jeremiah Bhamu kanye lomnumzana Alec Mchadehama. Omunye wabasekeli besikhulumeli seCitizens Coalition for Change, CCC, umnumzana Ostalos Gift Siziba, obesemthethwandaba we-High Court laye, ulandisele intatheli zindaba ngokwenzakeleyo.
Kulisizi ngenxa yokubana ke ama-members of parliament etancitshwe ibheli i-High Court okuyinto esingayikhangelela ngenxa yokuthi laba ngabantu abamsulwa abangelacala. Ungakhangela kathesi enyatsime ukansila wezanu PF onguye uperpetrator isigilamkhuba uhamba scot free engela icharge, kodwa abantu bethu ke abayiba ama-victim yababahlukunyezwayo. Akulanto ezasibisele emuva njalo akusozidimotivete ama-supporters ethu lama-leaders ethu, ngoba siyaqhubekela phambili siyazi ukubana ekugcineni kwakho konke i-victory ye-Citizens Coalition for Change izamisa konke lokhu ukuhlukunyezwa kwethu lokuhlukunyezwa kwama-supporters. Ngiyabonga.
Ulandisa njalo ngokuzokwenziwa kusiya phambili uSiziba.
Sikhangelela ukubana kusasa siyaphenduka ke e-High Court ukubana sicubungule indaba le lokubana silungise ukubana amajaji azwisise ukubana abantu bethu abalacala njalo ngabantu ekufanele ukuthi bebe beprotectwa ngumthetho. Kuyinto ehluphayo kakhulu kakhulu nxa sikhangelele ekhethweni luka-2023 ukubana sokunokuhlukunyezwa kwama-activists lama-members of parliament kusetshenziswa umthetho, kodwa lokho akusibisele emuva ngoba sesizwisisa ukubana ke kuzabe kunjalo siyafika kukhetho.
Ngakolunye udaba njalo obelusemthethwandaba, unobhala jikelele wenhlanganiso emela ababalisi abafundisa emaphandleni eye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, R2s, uMnumzana Robson Chere, laye uzoqhubeka evalelwe njalo ezobuyela emthethwandaba mhlaka-28 Ntulikazi. Ukhangelelwe ukuphanyeka isicelo sakhe sokuthi avunyelwe ukuhlawulela imali yesibambiso ibheli emthethwandaba we-High Court, emelwa ngamagqwetha akhe agoqela unkosikazi Beatrice Mthethwa lomnumzana Doug Goldart. UChere wetheswa icala lokubulala uRoy Isa ngomnyaka ka-2016 okulicala alilandulayo. Leli cala libikwa laphenywa laphela ngomnyaka ka-2016 ngabohlangothi lwamapholisa olwe-homicide kuZimbabwe Republic Police, abohlangothi olubona ngokulondoloza ukuthula olwe-law and order section. Yibo ababikwa sebeluphenya kakutsha lolu daba, balahlela khatshana ubufakazi bonke obatholakala ngomnyaka ka-2016. Kusenjalo inhlanganiso ezilwela ilungelo lentathela izindaba zisola ukutshaywa lokubotshwa kwenye yazo u-Anyway Yotam ngamapolisa ohlangothi lwe-Riot Police. UYotam ubikwa etshaywe phandle kwesigodlo semahofisini awo MDCT eseMorgan Tsvangirai House aseHarare. Amapholisa la abikwa evimbe umuntu wonke ukuthi angaze afinyelela uYotam lanxa betsheliwe ukuba yintathela izindaba, njalo batshengisa ikhadi lakhe eleZimbabwe Media Commission ZMC elimvumela ukuthi aqhube umsebenzi wokuthapha izindaba. Isikhulumeli enhlanganisweni yentathela izindaba eye-Young Journalists Association Zimbabwe, YOJA, uMnumzana Leopold Munende, ulandisa phezu kwalesi sehlakalo.
Sesilesikhathi sikhuluma lamapholisa ngendaba le yokuhlukunyezwa kwentathela izindaba. Namhla sibone u-Anyway Yotam ebotshwa ngemva kokutshaywa kakhulu ngamapholisa la, aphinde ambopha ngezankosi kakhulu okugcine kumkhalisa sibili. Sibone ingane ingxoxo zethu labakhokheli bamapholisa, isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Ponyat, azincedi ngalutho ngoba abantu labalokhe bephinda lokhu abahloniphi amalungelo ethu njengentathela izindaba okusebenza eZimbabwe.
Ngesikhathi lolu daba lulotshwa, ubesekhululiwe uYotam ngemva kokubhaliswa i-statement phambi kwegqwetha lakhe unkosikazi Shamiso Dlakama elize limela inhlanganiso elwela ilungelo lentathela izindaba yeMisa Zimbabwe. Amapholisa ethesa uYotam icala lokungaziphathi kuhle kanye lokweyisa amapholisa. Ababone uYotam ngesikhathi ekhululwa enkambeni yeHarare Central Police Station bathi ubeqhula ekhala ngedolo lakhe esithi libuhlungu njengoba kuyikhona lapho achaywe walinyazwa khona. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Inhloko kahulumende wakwele Bhilithane uMnumzana Boris Johnson uthi uza kwehla esikhundleni kungatholakala omunye ozakhethwa libandla lakhe. UJohnson wethule lokhu namuhla kulandela ukuchothozwa kwakhe ngamalunga ebandla lakhe leConservative Party kanye lawebandla eliphikisayo eleLabour abathi ubethanda ukuqamba amanga, kanti njalo bathi wenza idili elikhulu labanye bakhe ngesikhathi abantu bevalelwe ezindlini ngesikhathi se-COVID-19. Usolwe njalo ngokufihlela ilizwe ngokwenziwa ngumngane wakhe uChris Pinsha, yena obikwa wabamba-bamba abesilisa ngendlela engaqondanga ngesikhathi benatha utshwala. Lokhu kwenze ukuba uBoris ahlamukelwe ngomgcini sihlalo kahulumende umnumzana Rishi Sunak kanye lobephethe uhlangothi lwezempilakahle umnumzana Sajid Javid. UJohnson uthi ngemva kwalezi zehlakalo kube sobala kuye ukuthi sokumele asuke embusweni.
It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new Prime Minister. And I've agreed with Sir Graham Brady, the chairman of our backbench MPs, that the process of choosing that new leader should begin now. And the timetable will be announced next week. And I've today appointed a cabinet to serve, as I will, until a new leader is in place.
Kusobala ukuba ibandla le-Conservative Party selifuna kube lomkhokheli omutsha. Sengikhethe abazangena kudala le-cabinet abatsha engizasebenza labo kuze kukhethwe omunye umkhokheli.
And in the last few days I've tried to persuade my colleagues that it would be eccentric to change governments when we're delivering so much and when we have such a vast mandate and when we're actually only a handful of points behind in the polls, even in mid-term after quite a few months of pretty relentless sledging. And when
ngizamile ukukhuluma labanye bami ngibabonisa ukuba awuqondanga ukuthi ngisuke esikhundleni okwamanje, thina silomsebenzi omkhulu kangaka okumele siwenze, kwehlule konke lokhu.
I regret not to have been successful in those arguments, and of course it's painful not to be able to see through so many ideas and projects myself. But as we've seen at Westminster, the herd instinct is powerful. When the herd moves, it moves. And my friends, in politics, no one is remotely indispensable.
Lo ngumnumzana Boris Johnson, inhloko kahulumende weleBhilithane obekhuluma lamuhla lentathelo izindaba eseLondon. Odabuka eZimbabwe ohlala kweleBhilithane umnumzana Panyika Karimanzira uthi uJohnson ubesethwele amagabha avuzayo.
Asechiya isikhundla sokuba ngumkhokheli webandla elibusayo elama-conservatives lokuchiya njalo isikhundla sokuba ngumkhokheli kahulumende uPrime Minister weBhilithane. Lokhu kungamuva kokuchiya isikhundla kwamalunga awekhabhinethi yakhe adlula amachumi amahlanu ngobuningi babo belandelana kwamalanga amabili adlulileyo bekhonona ngobukhokheli bakhe, ikakhulu ukuyekela amanye amalunga aweConservative Party kuPhalamende besenza izinto ezisolisayo yena angabaxotshi kumbe ukubajezisa. Basola njalo ukuthi yena seqambe amanga amaningi kwesikhathi eside endabeni eziningi ezibalisela ukulandula ukuthi wayenza amaphathi abalwayo e-10 Downing Street, i-Prime Minister's Office, ngesikhathi se-COVID, wona umthetho wawungavumeli ukubuthana kwabantu. Ngomthetho okuzayenzakala yikuthi ibandla elibusayo ele-Conservatives selizakhetha umkhokheli omutsha onguye njalo ozakuba umkhokheli welizwe uPrime Minister kuze kufike isikhathi sokhetho. Ukukhetha umkhokheli omutsha lokhu kuzathatha isikhathi esingadlula inyanga ezimbalwa, kodwa kukhangelelwa ukuthi kube sokuphelile inyanga eka umfufu ingakadluli.
Mnumzana Karimanzira, kukhona na abantu beZimbabwe abangakufunda ngokwenziwe ngumnumzana Boris Johnson?
Siyafisa ukuthi kungaba yisifundo kwamanye amazwe anjengeZimbabwe ukuthi khona umuntu akumelanga ayalele esikhundleni nxa kusobala ukuthi umbuso wakhe awulunganga. Yisifundo njalo kumalunga kahulumende weZimbabwe ukuthi inkokheli iyaqothozwa nxa isehluleka.
Umnumzana Panyika Karimanzira utabuka eZimbabwe njalo uhlala kweleBhilithane. Kunjalo nje ukuchiya umsebenzi kukamnumzana Boris Johnson kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo eZimbabwe. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ukubanjwa ngamandla kaJohnson ukwehla esikhundleni kukhombisa umbuso okhululekileyo wentando kaZulu kutsho abalwela amalungelo oluntu labezombusazwe eZimbabwe. Umnumzana Felix Mafa ilunga le-CCC uthi njengesizwe iZimbabwe ifunde okunenyi ngokwenzakala kweleBhilithani.
Sifunda ukuthi abantu bangakusola ungumthungameli ubezwe ulalele uchiye. Ngoba ipolitics yamazwe aphuculileyo is not a career lifetime. Usebenzela abantu besakuthanda.
Umnumzana Abednego Bebe isakhamuzi sakobulawayo uvumelane lomnumzana Mafa.
Into eyenziwe nguBoris Becker into enhle etshengisa ukuthi idemokhrasi kwamanye amazwe iyasebenza. Lapha eZimbabwe ngenxa yokuthi abantu esikhuluma ngabo ngamahaga, abantu abalomoya omubi, abantu abayizihwaba. Angiboni bekwenza lokho.
Ukhansela kaWard 8 kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu uthi uBoris uthethe inyathela elihle ngesikhathi inengi lingalindele.
England itshengisa ukuthi ilizwe ledemokhrasi ngoba umongameli wakhona angasolwa ngabantu uyachiya umsebenzi kungene omunye. Hatshe sikubone e-Afrika okwenzakalayo kumbe elizweni leZimbabwe.
Ilunga lebandla lezaphu uDokotela Mildred Mkandla uthi uBoris uphe isifundo esihle eZimbabwe lemhlabeni jikelele ngokwehla esikhundleni.
Mina ngitshaya izanda kakhulu ukuthi wenze kuhle. UBoris Johnson hamba kuhle Boris Johnson uyephumula lokhu kuyisifundiso esinengi.
Umnumzana Believe Gawule ilunga leZanu PF uthi okwenzakale eBhilithani ngeke kwaqathaniswa ngokwenzakala eZimbabwe.
Hatshi lapha amboni ukuthi singatshona siqathanisa eZimbabwe le United Kingdom le Zimbabwe yamazwe amabili achiyeneyo njalo alama situations achiyeneyo.
Olwena amalungelo oluntu umnumzana Efi Ncube uncoma inyathela likaJohnson ethi kuyisifundo esihle eZimbabwe.
Kuningi abase-Afrika ikakhulu abeseZimbabwe kumele bakufunde ekuchiyeni intambo kukaBoris Johnson. Okokuqala nje ngokuthi kumele kube lalokho esithi ngama-strong institutions.
Ngimele umsakazo we-Studio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Livestock lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sixoxa labesifazana ngenkinga ababhekane lazo empilweni. Soluphehle inkulumo udaba lokuthi uhulumende usezaholisa osobhuku imali yama-allowances ngedola leMelika njalo aphinde abakhwezele imali abavele beyihola ngemali yeZimbabwe ngokuphindwe kabili. Lokhu kwaziswe isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Kembo Mohati emhlanganweni awenze lenkokheli zomdabu eTsholotsho izolo. Ngokubika kwephephandaba leThe Chronicle, uMohati uthe uhulumende usesungule ama-allowances aza wabhadala osobhuku wona athi bazabhadalwa amachumi amahlanu amadola eMelika, i-$50 ngamunye phezu kweholo labo abavele belalo. UMohati uthe labo ekade bevele bengayiholi limali labo sebezaholiswa. Abamabandla aphikisayo bathi kusobala ukuthi ibandla leZANU-PF selizama ukuthenga osobhuku laba ukuthi balivotele ndawonye labantu abaphansi kwabo kukhetho lomnyaka ozayo. Sixoxele lunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule endawonye lelunga leCitizens Coalition for Change umnumzana Abednego Bebe onguye osungula lingxoxo.
Abantu bonabo bazizwa bebizwa ngumuntu ongaso vice president welizwe, ongu vice president we party. kuthi ukuthi ngezindlela abantu laba sebesenza ama villages ama structures awe ZANU-PF kuyayangitha lokho kuyinto embi kuyinto elihlazo kuyinto engavunyelwa emthethweni ngokuqala lokho okwesibili kuyayangitha ngoba into leyi ibuya muva ngoba silama elections next year bafuna ukuthi benze abantu abadala amazombi izilima zabo ababatshela okokwenza ngoba bafuna ama vote ngo-2023 okwesithathu intungamile kuyayangisa ngoba abantu laba sebebulele ilizwe baliqeda balijidu kodwa lokho befuna ukuthi basebenzise ama-tactics akudala ayehlula uSmith ukuthi athe remain in power. Ngokwesifour intungamile kuyayangisa ngoba amadoda amadala uzaweza esukuma ulimlomo edefender ihlazo elingabo. Ihlazo elinjengaleli kalidefendwa ngoba bebevele nxakade besithi ukuthi kuyaholiswa amasobhuku. Bebekelelani kubaholisa iminyaka yonke leyedlulileyo. Khathesi ilizwe liguqwe ngamadolo. Lina kukhona likhuluma ukuthi kune US dollar ezanikwa amasobhuku. Sikhuluma kunjenje umgwaqo wenkaya bayehlule ukuwuceda kodwa bathi bale mali abafuna ukuyiholisa amasobhuku. Ngoba sokusuka kuma-election abasisukele.
Nanso baba Gawule kuthiwa selithe ngamavoti lapha yikho selisithi osobhuku lizabaholisa ngedola leMelika elehluleka ukuliholisa ezinye izisebenzi ezifana lababalisi labodokotela labongi
okukhona ukuthi ngithanda ukuthi ngikuqhubeke kuqaca ukuthi usobhuku useva uhulumende okhona ngaleso sikhathi ngakwazi uhulumende okhona ngoZANU-PF makobe iZANU-PF uhulumende ekhona umntwana weZANU-PF kuqakathekile ukuthi kwesinye isikhathi iphathi uvice president njenge futhi uvice president yephathi ayehle ayefika ayekhulumisana nobukhokheli phansi umtshele-ke ukuthi izinto ziyahamba lokhu angahambiyo ukuthi iphathi ithole kungabi lo mgoqo konaphana ukuthi iphathi ingakhulumisani la nenkokheli zomdabu akumelanga kube lo mgoqo enjalo kuyemele kungabi lo mgoqo ukuthi iphathi ihambe iyesiya kwalo upresident wephathi uvice president wephathi uba umuhadi ayekhulumisana labosobhuku bamtshele la inhlupho zawo wahlangana lazo lanti ayekufikisa iparty level bese kuyenzwa kuma-policies bese kuphuma iy'nhlelo ezinjengazelezo ezinganceda abantu laba bakhokhelwa abantu laba ezidaleni ngoba amazobhuku iyaphethe abantu abantu ngabala mazobhuku ngoku umuntu ongalaosobhuku umuntu wonke ongaphansi kosobhuku wonke upresident layo ongaphansi kasobhukuzolivelengaphansi nalapha akuhamba khona ayefika phansi esikubiza sithi thina kwi-structure somhlangano yisethu siyahamba kuma-village ethu siya ngaphansi kona ngale lapho kulabantu futhi ngokunjalo ngithanda ukuthi ngithi mina akungabi khona ukuthi u-vice president kamelanga ayekhulumisana nenkokheli bomdabu ngaphansi.
Baba Bebe kuthiwa kula sici esenziwe ngumohadi lapha ngubaba Gawule
asazi bakithi ngike ngatsho ngikhuluma ukuthi kulamadoda amadala angalanhloni amadoda amadala akalanhloni ngoba sikhuluma osobhuku kusukisela ngesikhathi khonapha kwathiwa bazaholiswa khona imali kwakukhethwa abanye beholiswa bona baba bekhetha nakathesi abaholayo osobhuku uzafica ukuthi iningi langikhona yilabo asebatshengisa imithiya ngokuZANU-PF abaningi vele kabahole osobhuku abosobhuku baningi kakhulu elizweni lokuthi uhulumende ubevele sehlule kubaholisa pho nxakade sehlule kubaholisa bona babalutshwane akade vele baholisa sesifithi bonke osobhuku uzakwanisa imali yangikhona eyithatha ngaphi ngoba ubevele sehlule kamuva leyi seyithatha ngaphi anto abona ukuthi yi-statement one yikho kubuya umuhadi kungabuyi uchiwengwa okuhulumende ngoba imali phela eholisa usobhuku ivela kuhulumende imali yokahulumende isho ukuthi khona akufanelanga uhulumende abe partisan ungabona sokubuka umuntu ovela kuZANU-PF esiyakhulumela uhulumende yikwehluleka yikhampeni esegcekeni ukuthi bakhampenele u-2023 siqede ukuvota kunobosobhuku abayengileyo phinde bafebayibonana le imali phinde bambona futhi umuhadi
inkokheli yosiko baba Gawule isisekelo sombuso sithi kayimelanga ingenele kundaba zombusazwe ilokhu ukuhlangana lobaba uMohati bethenjiswa izimali lokunye siyake sibone kusenzakala inkokheli yosiko itshela abantu ukuthi bavotele ibandla leZANU-PF ayisiko ukuphambana lomthetho yini lokho
ingakaze ngiphendule lowo mbuzo babankomo ngicande ukuthi ngitsho ngigcizele ukuthi i-MBCC i-MBC izese i-MBC le-CCC ithi yona yayiqibile ehlala ikhuluma ngokuthi yona izanakekela bazanika ama-traditional leaders inzuzo engcono kula lokho abakutholayo kuhulumeni bahlala bekhuluma ngakho khona kodwa ngaso kusenzakala ngakho kanti bayaqale vele khona abo bekhuluma ngani ngakho kade sokusenzakala bengabuthakazeleli khona ukuthi amasobhulani kwe inzuzo engconywana baphile labo lezimuli zabo ye mana ngiphendula umbuzo wakho ukuthi lokho isisekelo sombuso sithi ukuthi ama-digital leaders ngendlela okukhuluma ngayo ukuthi bangabi ngabantu abaphatheka entweni zomba ngazo ye ngiyakuzwisisa khona kodwa ngithe mina uhulumende bona baseva uhulumende okhona ngaleso sikhathi.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezano PF ubexoxa endawonye lelunga le-TRIPC umnumzana Bednico Bebe. Uzulu wele South Africa ube lombuthano womthandazo wokuvalelisa abasakhulayo iningi labo kungabantwana besikolo abangamashumi amabili lanye abafele endaweni yokunathela kumaviki amabili edluleyo. Kubika uThuso Khumalo.
Bekuyisikhathi sosizi olukhulu kakhulu embalini yeSouth Africa ngesikhathi imota zezidumbu ezilithumi lasitshiyagalolunye 19 zingena zilandelana enkundleni yeScenery Park e-East London esabelweni se-Eastern Cape. Lezi imota bezithwele amabhokisi angelalutho phakathi njengoba bekungumfuziselo womngcwabo obusipha ithuba imuli zonke ezilahlekelweyo ukuyavalelisa abantu ababo bendawonye. Izingane zesikolo lazo ebezovalelisa osowabo ndawonye labazali bawuhlabe bawulawula ngesikhathi amabhokisi la engeniswa etendene elikhulu ebelihleli amakhulu abantu. Omunye wemuli lezi kudingeke ukuthi athwalelwe kwabezempila kahle ngemva kokukhulelwa losize. Umongameli Cyril Ramaphosa ududuze imuli ebezibuthenelezi ngamazwi eBhayibheli.
Inhliziyo zethu zibuhlungu kakhulu. Bonke abantu balapha eMzantsi Afrika balila nani about this shocking incident.
Imuli eziningi zithe zikhathazwa ukuthi azikayitholi incazelo yokuthi kambe abantu ababo babulawa yini kule ishabhini. Kodwa kudokotela Mathiwane obizwe ukuzochazela amalunga emuli laye ubengalayo impendulo wathi basaphakathi kokuhlolisisa emithineni yesibhedlela.
Apha njengoba kusenziwa ezi postmortems iteam le iye yabona into oba le nto okuthiwa abantwana bebekhwelene phezu komnye ukuze basweleke ayisiyonyani.
Abanye ngabe besola uhulumende lamapholisa ngokwehluleka kwenqabela ingane ezincane ukuthi zingene emashabhini. Kodwa kumphathi intambo okatya lwezo amapholisa umnumzana Bhekicele uphi isixwayiso sokuthi ngemva komngcwabo bonke abathintekayo kule imfa bazawukhomba olotywala.
Le investigation is prosecution driven because mase sifika kulowo muntu sifika sibambe kungaphunyuki.
Imngcwabo yalaba bantwana eqale izolo kukhangelelwe ukuthi izaqhubeka endaweni esijeneze lizwe kuze kube impela sonto. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngimuthuso Khumalo.
Kwanele, siziphethe ngebezihamba phambili. Umthethwandaba we-High Court wale ukukhulula amalunga edale lePhalamende awebandla le-TRIPC. Umnumzana Job Sikala lo mnumzana Godfrey Sithole. Umongameli Mnangagwa uphehla inkulumo ngemva kokufungisa indodakazi yesiphathamandla seZANU-PF umnumzana Kembo Mohati ukuba lilunga lekhomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission. Inhloko kahulumende weleBhilitane umnumzana Boris Johnson usetshiya umsebenzi. Kwanele Mthwakazi likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Yimi untungami linkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.